Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesithathu mhlazi ku-8 Mbimbitho 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, indodakazi kamuyi umnumzana Robert Mugabe ubona uthi ufuna ukuphiwa imali ngamadola angu US $8,000 ngenyanga ngobe ngumkakhe uSimba Jikore nxa umtshado wabo ungacitshwa. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ ithi amalunga enhlanganiso le awakhalala umsebenzi ngeviki edluleyo ayehlukuluzwa ngabantu abangaziwayo.
Zimbabwe lapha abantu bahleli besethusela, so bakhona sebesifakela ama-inbox besitshela ngakho khonokho bebona engani impilo yabo isisengozini. Ngokunjalo sebebona ukuthi kungcono bebe bebuyele esikolo ukwenzela ukuthi umuntu nxa ebadinga abathole besesikolo.
Inhlanganiso yamalunga ancintisa kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2018 e-Political Actors Dialogue kumbe i-POLAD ithi isifeze injongo ezimqoka selokho yabunjwa.
Khona ukuthi abantu abancintisanayo ku-election kukhetho olwadlulayo bahlezi ndawonye bayakhuluma bayakhulumisana kungela kuphikisana kungela kuhlukuluzana. Yona leyo for us is a peace building infrastructure.
Umthethwandaba wephula umthetho ngokulahla isicelo sokuba uluhlu lwabavoti i-voters roll linikezwe abalufunayo.
Sibona lokhu kuyephula umthetho wethu owaseZimbabwe ngoba umthetho uyakufaka mgceke ukuthi i-voters roll lugwalo lukaZulu, umuntu lo muntu oyabe ebhadale indleko ezifunakalayo kumele aphiwe ugwalo lolu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Indodakazi kamuyi umnumzana Robert Mugabe ubona uthi ufuna ukuphiwa imali engamadola angu US $8,000 ngenyanga ngobe ngumkakhe uSimba Jikore nxa umtshado wabo ungacitshwa. Ubona ulabantwana abathathu uthi ngamunye umntwana kuzamele athole imali engamadola azinkulungwane ezifika phose ezintathu US $2,700 ngamunye. Iphephandaba le-Herald lithi emaphepheni awethulwe emthethwandaba ubona uthi balempahla abayithenga bobabili enenge kakhulu. Ucele umthethwandaba ukuthi ungaphi obe ngumkakhe abantwana kodwa avunyelwe ukubabona kabili nje kuphela ngenyanga. Ubona uthi isizathu sokwehlukana yizenzo zomyeni wakhe abezenza ngaphandle komtshado kodwa kazibethanga lezi zenzo. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ ithi amalunga enhlanganiso le awakhalala umsebenzi ngeviki edluleyo ayahlukuluzwa ngabantu abangaziwayo. Amanye amatitshala awakhalala umsebenzi ngomnyaka odluleyo babanjelwe iholo labo kuyonale inyanga okubangele ukuthi abanye begcine behola imali ngaphansi kwamadola emelika alitshumi nje kuphela. Kungakhathalekile linhlanganiso isikhuthaze ababalisi ukuthi bakhalale umsebenzi ngobunengi lamuhla phambilini komhlangano we-National Joint Negotiating Council wokukhulumisana lohulumende ngodaba lweholo kusasa. Ngeviki edluleyo amalunga alinhlanganiso ake akhalala umsebenzi esithi kumele aholiswe inkulungwane yamadola emelika eyodwa elamakhulu amabili lamachumi ayisithupha US $1,260. Kodwa i-ATUZ ithi ababalisi abaningi baphange babuyela emsebenzini ngemva kokwethuselwa nguhulumende. lanxa kunjalo isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba kuye moyo uthi ababalisi kumele bengayi emsebenzini lamuhla andubana umhlangano wakusasa uphume lesisombululo seholo abalifunayo.
Umkhankaso wethu lo siwenza online okuwenza sithumele amalinki ebulenjini. Ngokwenza njalo sithola ukuba amabalisi abaningi sebesiba labantu ababalandayo kuma inbox abo besiya bethusela. Uyazi indlela okuphilwa ngayo khathesi intatheli ntungamili eZimbabwe lapha abantu bahleli besethusela. So bakhona sebesifakela ama-inbox besitshela ngakho khonokho besithi impilo yabo bebone ngani impilo yabo isisengozini. Ngokunjalo sebebona ukuthi kungcono bebe bebuyele esikolo ukwenzela ukuthi umuntu nxa ebadinga abathole besesikolo.
Elithi ababalisi kumele bakhalale umsebenzi ngobunengi ngephambilini komhlangano we-National Joint Negotiating Council oza kwenziwa mhlaka 9. Libona bekhalala yini umsebenzi ababalisi ngobunengi njengoba lisithi abanye bakhanya sebebuyelile ngemva kokwethusela?
Lilanga eliqakathekileyo kuye wonke umbalisi ngoba lusuku lokugcina simelele ukuzwa ukuthi National Joint Negotiating Council izaphuma lani. Lanxa nje sisazi singababalisi konke ukuthi ayilani lathi, kodwa ke sikhangelele ukuthi mhlaka 1 yehluleka ukuhlala ngoba uhulumende esebonile ukuthi azalakho kuncane. Ngokunjalo ukuqoqana lababalisi siba baningi, sikhangelele ukuthi kube indlela yokubamba uhulumende ngamandla ukubuya lento ebambekayo engxoxweni le.
Uhulumende engalengezelela iholo kodwa ehluleke ukufika ku-1260 yona le elifunayo, lizimisele ukuyamukela yini?
Uhulumende kasifuna sengezelela iholo. Yena ukumbethe sengezelela iholo sokumehlule ngawukwenzile mhlaka 1. Thina kathesi sesifuna uhulumende afake lokho esikufunayo nxa sikhangele indleko zethu. Ngokunjalo nxa uhulumende engafikanga kule imali esiyifunayo, sibone ngani kabe sokuqale umbhikisho omkhulu lapho esifuna ukuthi sibone ukuthi uhulumende uvele uyasizwa thina kumbe kasizwe. Ngoba kumanje kathesi singabayanga, imali engasikhiphe kuyangeni $1,260.
Lo ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ obekhuluma ecingweni lo ntungameli Nkomo eselubhane.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota,
siyovota. Kwezokhetho, inhlanganiso yamalunga ancintisa kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2018 e-Political Actors Dialogue kumbe i-POLAD ithi isifeze injongo ezimqoka selokho yabunjwayo ezigoqela ukuxwayisa uhulumende kwezinotho lokuthi kulungiswe imithetho ephathelane lokuqutshwa kokhetho olukhululekileyo. Kodwa abanye abancintisa kulesi sikhundla abagoqela umnumzana Nelson Chamisa abayisibo ngxenye ye-POLAD. Abanye bathi amalunga e-POLAD awakhethwanga ngabantu nguZulu elizweni njalo amotsha imali yelizwe ngoba inhlelo abaziqhubayo zihlawulelwa nguhulumende. Kodwa unkosikazi Lucia Matibenga, ilunga le-POLAD njalo engumkhokheli webandla le-People's Democratic Party, uthi kuningi abasebekufezile.
I-POLAD yabunjwa kule njongo eziningi esikade sizikhangelile. Kodwa okwamanje ngizafuna ukuchasisa ngezinto ezingu-3. Okwakuqala, khona ukuthi abantu abancikisanayo ku-election kukhetho olwadlulayo bahlezi ndawonye bayakhulumisana kungela kuphikisana, kungela kuhlukuluzana. Yona leyo for us it's a peace building infrastructure ukuthi kubonakale elizweni lapho ukuthi siyakhakasana sincikisane kukhetho. Kodwa nxa ukhetho soluphelile, siyahlala phansi sibonisana ukuthi ilizwe lethu lingahamba njani phambili. okwenqubela phambili abathi development ngesikhiwo. Okwesibili, sabumba iPollard sifuna lokuthanda lokufisa uku-advisor i-government in different areas, ikakhulu kwezomnotho. Endi khona lokho sakwenza kuhle sibili ngoba sahamba sisebenza lama committees awe achiene ang 6 i-committee yethu economic committee yayenza imihlangano emikhulu eminingi sicebisa uhulumende mayelana nezomnotho. Okwesithathu okuqakathekileyo esiphume lakho ikuthi sangena sisithi kumele siyodiscussa, kumele siyokhuluma ngendaba yama-electoral reforms. Hayi la kanye ama-discussions abakhona saphuma le-16-point document yethu eyama-electoral reforms. Asikho thina ukuthi singabantu abaphongu ukumemeza ukuthi sifuna ama-reforms, sahle sawafaka sawabhala ephepheni ukuthi ama-reforms esiwakhangeleleyo ngawaphi, ayi-16. Kodwa kwamanje ngifuna ukukhuluma ngeyodwa ukuthi thina vele sibona ngazathi ukuthi kusilungele elizweni lethu sifisa ukuthi i-electoral system itshintshwe from i-hybrid esilayo khathesi siyenze straight proportional representation throughout. So yizo izinto ezingu-3 esazenzayo sikuPollard. Siyasuthiseka ngomsebenzi wethu esiwenzileyo and asila kuthandabuza.
Liyasuthiseka yini ngendlela amalungiselelo okhetho aqhutshwa ngayo? Sesikhangela ugwalo lwe-delimitation kanye lolwe voters roll. Siyasizwe amanye amabandla aphikisayo ekhonona.
Siyajoyina laba abakhulumayo ukuthi amalungiselelo akhona kacacanga njalo akulungiswanga ngendlela ekade siyikhangelele. Indaba ye-voters roll ukuthi vele akukhanyi ukuthi ikhona kumbe kayikho. Okwe-delimitation lakho sakucubungula sakukhangela sabona ukuthi kulezinto eziningi esikhonona ngazo. So hayi sindawonye labanye ekuboneni ukuthi amalungiselelo ethu angani akakho straight.
Hello ke ngunkosikazi Lucia Matibenga, ilunga le Pollard njalo engumkhokheli webandla le People's Democratic Party. Lokhe sokudaba lwezokhetho, isinqumo somthethwandaba we-High Court sokuthi akudingeki ukuthi abe-commission eqondisa ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission baveze ugwalo lwabalelungelo lokuvotwa i-electronic voters roll kubikwa kusephule isisekelo sombuso welizwe. Okunengi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Ummeli weHarare North edalele ePhalamende, uMnumzana Rusty Makam webandla eliphikisayo ele-CCC ukhweze isicelo emthethwandaba waphezulu oweHigh Court nyakenye efuna luvezwe njalo lufinyelelwe nguzulu wonke ugwalo lwabalelungelo lokuvota olwebulenjini olwe-electronic voters roll. Elinye lamagqwetha kaMnumzana Makam, uMnumzana Danford Halimani, ulandisa kabanzi ngokwenzakale emthethwandaba weHigh Court ngalolu daba.
Regardless of the outcome of the case, we still need the voters roll. I think the people of Zimbabwe
so as 145 kusukela esukwini olwacelwa ngale voters roll le kodwa lokho engakavezwa sisayidinga ngoba sisiya kukhetho. Ngakho ke ngicabanga ukuthi lelo daba olusakhona lapho esisadinga khona ukuthi abe ZEC basitholise leyo voters roll.
The voters roll, we don't think that ZEC has good reasons to withhold the voters roll up to this stage.
Umsekeli wohlangothi olubona ngezokhetho ku-CCC unkosazana Ellen Shiriede uthi kuyadanisa okwenzakale emthethwandaba lamhla.
Njengebandla le-CCC sikhathazeke kakhulu ngesinqumo esikhitshwe yi-High Court ukuthi ubaba u-Honorable Rusty Makam labantu jikelele akumelanga bephiwe i-voters roll. Sibona lokhu kuyephula umthetho wethu owaseZimbabwe ngoba umthetho uyakufaka mgceke ukuthi i-voters roll lugwalo lukazulu, umuntu lo muntu oyabe ebhadale indleko ezifunakalayo kumele aphiwe ugwalo lolu. Njalo i-voters roll iyasinqeda ukuncedisa thina njengamabandla ngabantu jikelele ukuthi sisuzisise ukuthi ugwalo lonalolu olusetshenzisiweyo lugwalo olureflecta lokho okukhona ebantwini sikhangele ukuthi umuntu nomuntu kuvoters roll ukhona endaweni sibili lapha akumele ebe khona.
Umnumzana Efi Dlelancube oyingcwethi kwezenhlala kahle kaZulu upha umbono wakhe laye kulolu daba.
I-voters roll iqakatheke kakhulu uma kusizwa okhethweni ngokuba iyiyo indlela eqakathekileyo yokubona ukuthi kambe labo abazavota ngabantu ababhalise ngendlela efaneleyo kakho omunye yini ose okuvoters roll ongafanelanga bekhona. Ngakho ke lababelusa ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo bayayidinga leyo nto, bayadinga ukubona ngendlela elule yalezi nsuku esebenzisa imitshini ukuthi babone ukuthi kakula muntu okuvoters roll ongafanelanga, kanti ke njalo akekho kade kuvoters roll osekhithiwe. Bangavinjelwa lokho abantu kakubi lula ukwelusa ukhetho ubone ukuthi lu-free and fair. Ngaleyo ndlela ke kuzaba lula ukuthi laba bafuna ukudlelezela badlelezele.
Imizamo yokuthola imibono yeZANU-PF ngalesi sinqumo somthethwandaba we-High Court yehlule, kodwa abezek bavika ngokuthi lungethulelwa umuntu wonke lolugwalo ebulenjini lulakho ukusetshenziswa ukuphazamisa ezomvikela welizwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elesite lelo daba lokuthi omunye wabancintisa kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Robert Chapman uyadingakala ngamapholisa elemelika ngoba ubengabhadali owayengumkakhe imali ye-maintenance eyabantwa bakhe. UChapman wazalelwa edolobheni leChinoyi kodwa wakhulela ngapha kwelemelika. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilo daba lokuthi indodana kamnumzana Phelekezela Mphoko owayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Siqokoqela Mphoko usecele umthethwandaba we-High Court wobulawayo ukuthi ulahlele kathana icala lakhe lokudlwengula umzukulu owayele minyaka elithumi lantathu 13. Umphoko uthi ubufakazi obethulwa emthethwandaba abulamkanjo. Okwamanje sengidedela imuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani bantu bakithi Studio 7 basakazi bethu, siyabonga nje indaba esinika zona usuku nosuku. Abantu bakithi bantu abaqaphele kakhulukazi abasemakhaya ngoba ibona abantu abarojwayo futhi iningi labo mhlawumbe abakaphumile ingaphandle babona ukuthi unjani. Bakithi laphana eZimbabwe kunzima kakhulu ukuthi ungabe usakhohliswa umuntu okhuluma ukuthi votela iZANU-PF. Lowo muntu othi votela iZANU-PF uyakuzonda akakuthandi, ende lowo muntu ofuna ukumqaphela ukuthi uyinyamazana bani. Isilwane esikhulu ukuthi ngeminye ilanga sokujikela sikudle, ngoba lo muntu uma uvotela iZANU-PF uncedisa yena, wena awutholi lutho. Bantu bakithi, into ofanele beyazi abantu ukuthi le nto enomnankaka waphakathi bakithi ayinalutho, ayinamvuzo kuwo, wena uyaluza. Ngoba kumanje abantu bayahlupheka, abantu bagcwele ngaphandle, kuba igovernment erula kahle ilizwe mhlawumbe. Ngabe manje abantu bonke basekhaya amabhizinisi ngabe ayaqhubeka noma bhizinisi bani ma kungena abantu ekhaya, alikho ibhizinisi lingakuhambela kahle. So abantu amabavula amehlo, asivoteleni bakithi iparty esibona ukuthi inamandla njengamanje. Siyayithanda iMRP iparty yakithi, kodwa njengamanje angeke silunge ukuthi singawina. Thina sifuna i-vote for change bakithi, sishintsheni. Le government sihlukumeze kakhulu, siyahlupheka ngenxa yabomnankagwa nalaba ochuma nabogawule nabo obhethi mpofu, labo bantu abantu angeke besize ngalo lutho bona bayaphila abaphila kamnandi ngoba bayadla thina ke singadliwe ingane zethu zofunda kuphi ngoba liyabona ukuthi kuyagugudeka makwenze kuzani PF yawina futhi esizazohlupheka abantu bakithi yazi kuzoba buhlungu kakhulu hayi angibonge ngiyabonga amen
elinjani njani studio 7 ngithiphosele lami noma nje zingavalwa valwe zami ngithi ngiphomba ukuphosela mhlawumbe ngelinilanga enye izavalwa hayi lo muntu okhulumayo ngenkayi ngomabhadi esigabeni igama ngeke ngisho kodwa ngizama nje ukutshela abantu bakithi kwamthwakazi bonke ukuthi zami mayifikile iphuma umbobo le iliphi inhlanyelo iliphi rice thathani lingayali vele ukudla kuyaliwa kuyazila liyaxotsha izulu thathani lidle isisisi mayibuya ilithatha ngezimota zayihamba nderejista ngenani ezimoteni liyerejista vele lingababonisi lokuthi alihambi labo hambani nje liyerejista lisizakale libe lezinto ezithola ezifaneleyo mhla okhetho sifake i-MRP siyabonga abantu bakithi laba abantu bakithi elibabonayo bangumsindo laba be-DSCC hayi iningi labo yilaba abaholayo and then laba abanye yilaba abachiyabezaliswe ngamagugurawuni so vele lingabanaki bonke laba bantu
mthakazi 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 omuhle sibingelele lapho kuqala asambeni sovota balithi sifike isikhathi asambeni siyobhalisa ukuvota kumaparlamente kumphana MRP kumaparlamente MRP kumaparlamente ambona ukuthi kulo muntu ongabe lokho esavotela izano PF kwathesi emathebhelelendi ngoba ambona ukuthi kulo muntu ongaliboniyo uhlupho lwezano PF emathebhelelendi unaka nomuntu osavotela le party yezano PF umuntu osebenzele isiso sakhe
option bangana wamina option ni wewezela mwina ba studio 7 pila nomutirwa mga enda waku tinzira timhakata katikora hina ra Zimbabwe ni kensa swinene na mahungu amungati nyika siku hinkwawo mina ni munhu waku huma eZimbabwe ni kwala eChiredzi ikona kwala ni huma koho ni lava ku nzwela vanhu ba Chiredzi hinkwawo kuti yomakweru hinkalo lowu a hi wu tekeni mukalo lowu hi tseketera murhangeri va hina murhangeri wa pato ra ku kaneta eZimbabwe kumbe murhangeri wa pato lerikulu la Zimbabwe murhangeri hi Nelson Chamisa a hi musihlamuleni ave president wa tiko ra hina a hi mu seketereni kumbe ku seketera ku sungula ka tikhanselara timemba ta parliamenti kumbe na murhangeri va tiko riya ra Zimbabwe hi leri sarudzo ya hina i le ku vuyeni kumbe hi ta vuya kumbe hi August kumbe hi July a hi fambeni na vana va hina hi no hlamula Nelson Chamisa kuti a ve murhangeri va tiko ra Zimbabwe ni khensa swinene vanhu va makweru hina na vavana va hina a hi fambeni hi ye mahlweni hi no hlapota kumbe hi no hlamula Nelson Chamisa ni khensile swinene
studio 7 ngiyavingelela ninjani lonke vasakazi hayi thina siyaphila ngesilo hlupho lapha manetsholotsho kulo mantshi lowo kuthiwa ngu-Victor Mpof hayi lo mantshi lowo kayenzi kahle la usecreate ubugebengu obuningi kakhulu ngoba abantu ma bewona uyabadizisa so akusaphileke etsholotsho lapho ngoba abantu bayamosha bayaganga bayatshontsha nje yonke into embi usingcolile ngaye ngoba uyafumbathisa uthatha izimali ebantwini abantu bayagwazana batshontsha imfuyo babefika kuye uyadiza kababotshwa so besicela ukuthi igovernment ikingenele kulolu daba kulungiswe ngoba hayi lo muntu kayenze kahle siyacela mpela ngomoya wesonto
ugumede enkaya okhulumayo salibonani balandeli nabasakazi bakastudio 7 yeze nginokudana okukhulu okudlula igama elithi ukudana ngendlela nje uyazi izano esiphilisa ngakhona bethi namanga nokuthi ngabe phela bayabona amaphutha bengabantu abalibonayo iphutha bevuma iphutha kulula uxoleleka umuntu onjalo manje bona baqhubeka kumbe abakuboni kumbe sabangenwa ngamanga kumbe ufuna ukuvotelwa ngempela bezathi abantu bona banabantu ababalandelayo abantu basezimbabwe iningi lilandela bona ngoba
bona benza izinto ezifunwa ngabantu. Yini into efunwa ngabantu abayenzileyo? Imigwaqo siyayifuna abayilungisanga. Amanensi siyawadinga ezibhedlela ukuthi ahole, awekho. Izibhedlela akunamithi. Sithenga size sithenge thini idrip nje nxa ugulelwa ngumuntu wakho uhambe uyethenga idrip. Ezibhedlela siyabhadala. Amatitsha wethu ayiwafundisa iy'ngane zethu awabhadalwa. Yini kahle kahle abathi bayenzela abantu? Imisebenzi, job creation, sigcwele amazwe manje. Khuluma nginje ngibhace kwele South Africa. Ngoba akula lutho engizaluhlalela. Ngizahlalelana khona laphana ekhaya. Akula lutho, akula yona into ozothi uzayihlalela yini. Umuntu bese uyamuzwa ekhuluma ngendlela akhuluma ngayo.
Hey, linjani linjani uStudio 7 basakazi kweStudio 7 linjani? Ngilameke okhulumayo. Asakazi mina ngilambona omkhulu kakhulu engawuchaza vele. Okunenge angilakho. Kodwa sicela ama voice note alokudlala phakathi. Lingawadlali please. Umuntu yathatha a minute yonke 2 minutes yonke lokho ukukhuluma into engazwakaliyo. Eyale akhuluma ngantuleko sengutsheno lebhabhalazi. Akusindayo ukudlalela le. Hayi ngiyaxolisa sibi. Hayi abantu bayekela ukudlalela emsakazweni. Thiyazi sifuna ukuzwa imbono ezosinika imfundiso lati ukuthi zifunde ezinye izinto. Hayi ukudlala. Kulomunye ubaba engeze imqambe la ngegama. Sekukhuluma sezezikhohla la igama lakhe. Usesithi ungumoyo ungikhuma lokasazazi lokuthi ungubani. Hayi ngiyaxolisa vele la ngokumqamba futhi. Uyadlala lokudlala ngantulela usengubeni. Hayi baba sikuhloniphe kancane lawe lapho khona. Hayi siyaxolisa sibi. Mawufuna ukudlala hayi thatha ingane zakho udlala lazo phandle ukusuka emsakazweni.
Lawo ke bekungamazwi enu balaleli elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, izizalwane zemelika ezine ebezithunjwe kwamakhelwane kwele Mexico ngolesihlanu zatholakala izolo kodwa ezimbili sezidutshulwe zafa. Abane laba babikwa bebephelekezele omunye wabo obesiyadinga ukwelatshwa kwele Mexico bevela esigabeni seSouth Carolina baze bathunjwa ngamadoda abehlome ngemibhobho. Kucatshangelwa ukuthi izizalwane zelemelika lezi bezithunjwe ngabathengisa izidakamizwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazo welemelika umnumzana Difa waJabi Pangodube.
Isigameko sokuthunjwa kwabantu baseMelika abane kube yinto ehlasimulisa umzimba kakhulu nxa sikhangela isenzo sakhona ngendlela okwenzeke ngakhona. Ikakhulukazi sizwela usizi kakhulu womdeni lalabo abanye abagcine betshonile kulesi senzo basasemtholampilo. Kuyinto enzima kakhulu ngoba siyazi ukuthi kakhulukazi indawo leyi edorobho leyi leseduze leboda yeMelika leMexico, kodwa phakathi yelizwe laseMexico ekuthiwa yiMatamoros. Indawo evame kakhulu ukuba lezigemegeme eziningi kakhulu ezokubulawa lokuthunjwa kwabantu, ikakhulukazi kuhlanganyela izinto eziyabe zingathi zilama drug dealers khonapho phakathi. Ngoba sazi ukuthi kakhulu ilizwe laseMexico lilizwe eligcwele abantu, eligcwele ama-gangsters kakhulu abashushumbisa izinto zezidakamizwa kakhulu, okwenza ukuthi kube yindawo eba lodlame olusezingeni eliphezulu kakhulu.
Ngokubona kwakho singafika yini isikhathi esokuthi abadabuka lemelika nxa besiya kwamanye amazwe bebe lodubo olufanayo?
Engivame ukuthi ngikutsho babugandi ukuthi kuqakathekile kakhulu ukuthi ama foreign policies asetshenziswa yimelika esebenzisana lamanye amazwe ukuthi nxa besenza izinto zabo fanele bacabangele ama citizens abo, ngoba izinto abazenzayo noma ngithi ama decisions abawathathayo against abanye amazwe kuyaba lomthelela omkhulu kakhulu ukuthi nxa abanye abantu bengahamba bayevakatshela kwamanye amazwe basuke babe ngama-victims kungenxa yezinye izinto ezenziwa nguhulumende, noma ngithi kungenxa yama-decisions athathwa nguhulumende kodwa asigcine sesenza ukuthi abantu abaningi babe sengozini. Ikakhulu nxa sikhangela izinto ezenzakalayo emazweni afana labo-Iraq labo-Afghanistan, ngamazwe yiwo kakhulu esithi nxa sikhangela sibona ukuthi abantu baseMelika nxa bengahamba baye kulawo mazwe yilapho bangathola khona ubungozi. Kodwa-ke elizweni laseMexico besazi ukuthi khona kukhona ukungaboni ngaso linye, kodwa kakhulu into ekhona elizweni laseMexico isiko ukuthi abantu baseMelika fanele bazifundise ukuthi bengavami kakhulu ukuthi bahambe baye kulelana ilizwe njengoba sazi ukuthi kungenzeka uthole ukuthi kwesikhathi sebengakubona njengomunye umuntu oyirival yabo bengama drug dealers noma bengama warlords begcine ekugcineni ugcina usubulawa ukuthi bakufanise lomunye umuntu bese sebesiya kunazilela sokudlula isikhathi ukuthi lapha sebenza iphutha babulela umuntu ongayisuwe kodwa ke yikho kakhulu okwenzakalayo kakhulu phakathi kwelizwe leMelika sisiya elizweni laseMexico kakhulu akuvamanga ukuthi kube kuyisenzo sokuthi ngenxa yokuthi iMelika iba isebenzisa kumthetho kodwa kuvame ukuthi kube lohlupho lwama drug dealers kakhulu.
Alo ke ngumnumzana Difa wajabi Pangodube olandela izombusazwe weMelika esigqibela ke uhlelo lwethu lwamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30. Abangezwanga indaba zethu le nelisa ukuzizwa ebulenjini ku www.voandebele.com.